So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 26 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nansi ezihamba phambili.
Uhulumende thina njenge-Atlas City usazixoxela nje ngokukhuluma kokuvula kwezikolo.
Uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa ngomvulo ozayo mhlaka 30 lanxa nje eqelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngenxa ye-COVID-19.
Linyathelo eliqondileyo ukuthi abantwana bathole leyo injection okufanele ihlatshwe i-vaccine leyi.
Abantwana abaleminyaka esuka kwelithumi lane 14 kusiya kwelithumi lasikhombisa 17 sebevunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Kubhubhe abalithumi lasishiyankalombili 18 nge-coronavirus yeZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uchiye ababalisi labazali bekhuza umhlola ngemva kokwazisa izolo ukuthi izikolo zizavulwa ngomvulo ozayo. Lumbiko ube isimanga esikhulu ngoba uze ngemva kosuku olulodwa nje kuphela uhulumende engezelele isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngamaviki amabili sithi umkhuhlane we-COVID-19 uloke ubhahile. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intatelizindaba ukuthi abafundi abaloba imihloliso lonyaka bazavula izikolo ngomvulo mhlaka 30 kulinyanga, kuthi abangela mihloliso bavule mhlaka 6 nenyanga ezayo. Ababalisi bathi kuyamangalisa ukuthi uhulumende uqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngoba esithi umkhuhlane we-coronavirus ulokhe umemetheka kodwa aphinde avule izikolo ngasikhathi sinye. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Athuzi umnumzana Themba Kuyemoyo.
Thina njenge-Athuzi kuyasimangalisa kungasimangalisi ukuzwa umbiko okhulunywa nguMonica. Kahle kahle uhulumende simgcine ekhuluma ngokuzwa ukuthi abantu bathini ngamalungiselelo okuvula izikolo. Asikamuzwa esekhuluma ukuthi usenze. So ngokunjalo uhulumende thina njenge-Atlas City usazixoxela nje ngokukhuluma kokuvulwa kwezikolo.
Manje libona kuzahamba ngemfanelo yini konke okufunwa nguhulumende ukuthi abantwana babuyele esikolo?
Uhulumende kumalungiselelo kakayenzi lutho. Singasakhulumi ngohulumende, asikhulume ngabazali abalabantwana ukuthi mhlaka 30 kumele bebe sesikolo. Qale sikhulume ngamantwana abafunda kuma boarding schools. Kumele bathole ifees, kumbe ifees kumele ibhadelwe yena engakati pass. Izikolo kulezi nsuku ebazalini zifuna igrocery. Kumele umzali abe sethengile igrocery ngensonto, umntwana abe egade ipass. Umzali leyo mali uzayithatha ngaphi? Imali iyahlelwa ngezinye indlela kuyabhajetwa. Abadala bese bezwile ukuthi i-lockdown zingezelelwe. Sebebhajethela ukudinga ukudla ezindlini, ukubhadala irendu, ukubhadala amanzi, ukubhadala amagets. Uhulumende kade sekhuluma ngokuthi izikolo ziyavula. Singalibali uhulumende wathi abazali kabamncedise kumalungiselelo okwenza ukuthi izikolo zivulwe. Asikamuzwe sithi ukuthi abazali sebehambe kangakanani, yena usehambe kangakanani. Nxa sikhangele nje thina kuzaba lengxabangqoza enzima ngoba amalungiselelo kasiwaboni. Abadala kabalamali, uhulumende laye kalamali, ababalisi kabalamali yokuthiyela abantwana babo kabalayo leyokuhola. Izikolo zingaze zivulwe nje. Ngakhumbula kusiyavalwa last term na le ya jina. Ababa alisebe hamba 2 days ezgole. Kates skanele lutuza ba wesi. Sebe nga hamba ila ngeludo kumbewe nga hambi. Uwe kuchuta bantuana kabafundi. Uvula njizgolo liza haba elezwa mkulumende. Tinanjenge atuzi situfulumende kaka kali.
Manje linanjenge nhlanganiso kukhona yini eliza kwenza?
Tinanjenge atuzi. Ema lange nambalo luleo ila malange nabuyayo sile mhlangano esiyenzayo labazali lababalisi abanga malunga e-ATUS labanga so malunga e-ATUS esibiza sithi Parents Teachers Interface lapho akade sidinga khona kumbe silokho sisadinga khona imbono mayelana nokuvulwa kwezikolo sikhangela iCovid sikhangelele iholo lababalisi okuyikuthi njengamanje kusabhodo kusayenziwa imhlangano le mhlangano le yonke siyenziwe sikhangelele ukuthi ngoba sokukhulunywe kanje nguhulumende lathi sokumele sibe matasa kuthi kusiyafika yamaviki amabili sibe sesiphume lo mbono odwa esizaba lawo.
Umnumzana Themba kuye moyo ngowenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS. Kusenjalo uhulumende uthi abantwana abaleminyaka elichumilane 14 kusiya kwelichumila sikhombisa 17 labo sebevunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Okwamanje bekuhlatshwa abaleminyaka esukela kwelichumi lasishiyangalombili 18 kusiya phezulu. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa uthe njalo ilizwe selithenge amajekiseni ayizigidi ezilitshumi lantathu 13 million phakathi kwayizigidi ezingamatshumi amabili 20 million eliwafunayo. Wazise njalo ukuthi uhulumende uza kupha eNamibia amajekiseni azinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sivindi.
Injection le silethemba lokuthi ikhangelisisiwe kwananzela lokuthi amanye kwamanye amazwe kwenziwane. Linyathelo eliqondele ukuthi abantwana bathole leyo injection okufanele ihlatshwe ivaccine le COVID-19. Ngoba vele sizabona abantwana kulamanjekishini amanye sizabona abantwana behlatshwa bebancane. Ungakhayela opholiyo abantwana bahlatshwa bebancane. Sibona ungathi kulinyathelo eliqondileyo elokuthi sonke sivikeleke ngenxa yokweneliseke ukuthi abantwana baqhubekise ezikolo bengelavawo lokuthi bangahlaselwa yilo mkhuhlane we-COVID.
Uhlelo lokuhlantshwa kwabantu ungathi luhamba njani?
Kulezi nsuku siyananzela ukuthi ekuqaleni ngale kwakulohlupho lokuthi abantu babe ngathi bamajekisheni bawadinga ikakhulu le idosi yesibili. Wawubona abantu sebebhodabhoda bengayitholi. Kodwa esingakutsho ukuthi khathesi hayi indawo seziningi lapho kuhlatshwa khona abantu le ndwendwe ebezisiba khona ekuqaleni ngasesiba ngcono ikakhulu le idosi yokuqala. Ungayinanzelela indwendwe zakhona ziba zimfitshane. Idosi elokhu ilabantu yile ezihlaba idosi yesibili lezo zilabantu sibili abaningi. Kodwa iqiniso ukuthi hayi kuground kuyakhanya ukuthi hayi khathesi kuyasetshenzwa ukuthi abantu bathole ukuhlatshwa. Sikhuluma kanje lama-centers akhona asemaningi ama-clinics abantu bayahlatshwa ezibhedlela abantu bayahlatshwa. Kwezindawo ongela ama-clinics khona abantu behlatshwa lawo kule intent yokubona abantu bahlatshwa. Khona kwana kuyinto eqakathekileyo lamanye ama-private hospitals la uyathola labhizi ayahlaba. Lamanye ama-medical aid ama-private la ayahlaba. So iqiniso ukuthi hayi khathesi abantu abaningi kuyaphithizela bayahlatshwa. Lalabana kade besesaba ngale muva bengathi bale nkulumo eziningi. Ngathi abantu sebencibilikile kathesi wonke umuntu usefuna angene athole idosi yakhe ngesikhathi esiyiso.
Udaba lwamajekiseni angu-20,000 la okuthiwa azaphiwa eNamibia ulubona njani?
I-donation leyi okuthiwa izahambe eNamibia siyayizwa. Kodwa iqinisweni khathesi abantu bebekhangela ukuthi ngakuyavuma uhulumende ngawukabambe amajekisheni la afuna ukuwahambisa ngale aqale ngabantu abaningi lapha abantu bakhe elizweni. Ukudonetha kukubi kodwa kwesinye isikhathi bekukuhle ukuthi ngawuqale sibulawa liqiniso ukuthi abantu abaningi bayahlatshwa ngobuningi. Nxa engabona ukuthi usefike esibangeni esiphakemeyo sokuthi hayi phose bonke abantu sebethwele amajekisheni usengadonetha. Kodwa i-donation sikwazi ukuthi asiyo into embi kodwa ingxenye okungaba yihlupho isikhathi sakhona esikhangelelwe ukuthi engxenye isikhathi i-timing yesikhiwa ukuthi engxenye ku-timing ngoba kulohlupho khona kade sibe sikhathi ama-injection wonke ngayavuma angene khonapha ahlaba abantu ngoba ungananzelela sikhangele emadrobheni lemakhali abantu bayawafuna nawezindawo ezi-remote abantu bayawafuna uzathola ukuthi kwezindawo akafiki kuze kuze nezo ndawo esikhuluma ngazo kodwa-ke nxa esezwale sesiya eNamibia well kuyinto esingathi thina abantu yingani iyasiphambanisa lanxa singatsho ukuthi iNamibia ingaphiwa kodwa sengxenye okwalesi sikhathi bekufanele ngasike saqala ngabantu bakhona beZimbabwe sibili kwasetshenzwa kakhulu engxenye ngale muva abantu ngobuningi sebehlatshiwe hhayi usungathi makhelwane lawe nazi amanye ama-injection abantu bahlatshwe khona ngayo kodwa kathe sohlubo oluncane sibona ngathi yi-tiking yakhona kodwa ukupha empilweni akusiyento embi
Umnumzana Ambrose Sibindi ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyankalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo kutholakale njalo abangamakhulu phose amane 391 belomkhuhlane lo abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 yakuqala bazinkulungwane ezingamatshumi phose amane 39,897 abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezingamatshumi phose amathathu 28,853 asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu-2,422,256 asebehlatshwe esibili bona sebengu-1,535,298 ibandla le-MDC lithi i-Liaison Committee ye-MDC Alliance ihlangene izolo ilungiselela umbuthano wabakhokeli bamabandla kulumanyano agoqela ele-MDC iZanu-Ndonga People First kanye le-PDP iMDC ithi izancintisa kukhetho luka-2023 isebenzisa igama elithi MDC Alliance. Lokhu kuveza sobala ukulwisana phezu kwebizo leli ngoba kulebizo elisetshenziswa libandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yena okhuthazwa ngabanye ukuthi adinge igama lebandla elitsha phambilini kokhetho. Idale leshado cabinet ye-MDCT elisanda kubunjwa lalo lihlangene kuthange. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube uchasisele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 okuningi ngalolu daba kanye lokuthi kungani umkhokheli wabo umnumzana Douglas Monzora enganxuswanga emkhosini wokugcotshwa kukamongameli weleZambia omutsha.
Kuyadanisa-ke ukuthi kulabantu abasaqina ngamanga okuthi ibandla ele Alliance lelo elafunywa ngo-2019 yilo elilamalunga edale ephalamende akhethwa ngo-2018 thina njenge-MDCT ke eyabumba yakhokhela umbutho owanqobayo ngo-2018 silomsebenzi omkhulu okumele siwenze ngaphambi kokuba siqale nje ukugqubulana kwembuzi eswayeni okungasoze kuncede abantwana bezimbabwe owathile mabona labo ababalanda kwamanye amazwe ngabantu abakhethwayo emabandleni abo ngabantu abalandela ama-constitution amabandla abo ngabantu abayaziyo into abayenzayo ukuthi yonke into kumele ime ngendlela ngakho siyasebenza thina-ke njengebandla elivelelile latshiwa ngobabuthwangirayo sisebenza phezu kwezisekelo zokukhokhelwa kwebandla asisoze sibe sitshelwa liqula labantu elingazaziyo ukuthi lingobani ukuthi lona liyilo i-opposition esemthethweni
Abanye njalo bebekhuluma ukuthi kungani ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Monsora linganxiswanga. Kungabe kusitsho ukuthi abalinanzi njengebandla elikhulu eliphikisayo na kunanzwa umnumzana Chamisa.
Thina njengebandla leMDC esikubona kuqhakathekile njalo esifisa ukuthi ngabe kuyananzelelwa ngabakhokheli bonke ikakhulu eSADC leAfrica. Yikho khonoko okwenziwe ngubaba uHajilema ukuthi anxuse abakhokheli bamabandla aphikisayo abavela kwamanye amazwe afana nalelethwe leZimbabwe, iSouth Africa leBotswana. Lokhu kuzandulela ukuthi kube lokusebenzisana kuhle kwamabandla aphikisayo lamabandla asembusweni njalo kuzaletha ukuthula phakathi kwabantu. Ukuthi ke thina kasisanxuswanga njengeMDCT kumbe ukuthi owethu umkhokheli ubaba uDouglas Monsora kanxuswanga yena sitho sakhe, sibona ngathi kungaba yiyo ingxoxo siyabe singasaqhakathekisanga kakhulu isenzo senziwe nguHajilema, ngoba into eyenzileyo ukutshengisela ubukhokheli, utshengisele ukuthi ungumuntu olombono okokuthi nxa singawulandela njengabakhokheli kupolitics elakusasa lezepolitics zeSADC leAfrica ziyabe zizinhle kakhulu.
Likhulume ngodaba lwe-IMF lemali etholwe yiZimbabwe efika phose isigidi.
Bekunzima kakhulu ukuthi sibe kwazi ukuthi kwenzakalani kuMinister of Finance singelaye olelihlo elihlala lithenzo kuye. Ngakho uMinister of Finance ke uzabe ekhangele nsuku zonke emonitor konke okwenzakala kuMinister of Finance, ekuletha ebandleni, ekuletha kucaucus yethu ukuthi sibe kwazi ukuthi kwenzakalani. Njalo uchairperson wePublic Accounts Committee sananzelela ukuthi ngowe MDCT uMhlonishu Budube usefakile ke ama reforms engathi uguqule indlela imali ekade zibanjwa ngayo okukhangelwa ngayo imali zikahulumende kule committee eParliament.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli seMDCT. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leNewsday libika ukuba umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi uzasebenzisa ingxenye ye-$1 billion ephiwe iZimbabwe inhlanganiso ye-IMF ukuvuselela idola lakuleli. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi amakhefa akuleli asevuliwe, kodwa ithi kuvunyelwa labo abahlatshwe amajekiseni ye-COVID-19 womabili kuphela ukudlela phakathi. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesilisa lomkakhe abatshele endlini balota enyamendlofu ngemva kokukhohlwa ukucitsha ikhandlela sebelala. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Ubingelele kubalaleli beStudio 7 kanye labasakazi beStudio 7, igama uDKZ. Bakithi indaba kaMnangagwa ukuthi athi izinduna lenduna uma iqedile yona ezotshela uhulumende ukuthi hayi yona siqedile imise kanje, yikho khona lapho ke uqalisa khona ukungasebenzi kahle. Ungani engathi izinduna uma seziqedile zihlanganise imbono yazo zibe sezibisa ke sekungumbono oyi-1 ukuthi zicabanga ukuthi kusetshenzwe kanjani ngendawo ye-Google-ground? Aniyabona khona phana uma sithi nge-1 by 1 ufuna khona naphana ukuba sefa ukuthi kuthiwe induna le yona ime yamalana, induna le yona ihambisa yamalana, ebese qalisa ke ucuku ngenduna ngenduna ukuthi induna le esigabeni lesiyana simisele kanje, induna le esigabeni lesiyana imise kanje. Why yena efuna ukuthi induna le nduna afuna ukwazi umbono wayo ngabantu bayo, engafuna ukuzwa umbono usuyi-1 ukuthi abantu be-Google-ground bafuna lokhu bendawoye kungahlukaniswa? Yikho khona lokhu osuka kuwe kubi khona lokhu. So ikudlala ngabantu nje khona lokhu okaMnangagwa. Ayikho nto enhle abantu abazoyilindela evela kuzinduna zona lezo.
Yes. Sabona Studio 7. Untunga labo Pipsi. Unge labo Jonga. Uma Velas. Ayisa bongana umsebenzi omuhle lesinikalo wabona. Isinike ezinye zezizwe mphela. Okay, yeah. Ngizama ukukhuluma nelozenze iGoogleround. Ukuthi abantu masingagijimeli. Ukuthi la abantu bayenze kuphi. Ngoba sikhathi sonke kube kuthule. Thule njalo kube kungekho ophakamisa ikhanda kona lapho. So now, asiyekini sibone ukuthi abantu laba bazothini. Njalo izinduna zingahamba ebantwini, abantwini yibo abazotsho ukuthi bafunani. But now, singafuthi sibloke lokho. So right, bengabuya bezithulele kuzohambana, you know. Ngoba isikhathi sonke kade bethule. Kade belokhu bekhuluma abantu, hey, iGoogleround, iGoogleround, kodwa kungela action. So now sebefakile action ebantwini. So ngani siyayeka nje abantu bethini, bezame nje ku-process indaba yabo. Then izinduna zingaya ebantwini, abantu yibo abazotsho ukuthi bafunani. Then sokusetshenzwa kusukisela khonapho. Ngoba singagijimela ukuthi into yonke kufanele nesi-oppose, eish, ayikho into ezophuma la. So ngiyacela abantu ukuthi abanikeze isikhathi. Ikuphuma kwayo indaba and ikuqala kwayo, you know. So abantu manje sishesha nje sigijime ukuthi ayi kwenzwe kubi, sibloke indaba yena le, kodwa isikhathi sonke bethule. So abantu asike silandele sibone ukuthi kugcina. So hayi, ngiyabonga mina Ncube seGoli na siyabonga.
Salibonani lonke kuStudio 7. Siyalibingelela khona ngapho Ntungamile Nkomo. Siyazizwa indaba zeZimbabwe uyazisakaza futhi nabanye osebenza labo khona ngapho oZulu labanye nje esingeke sibaqede. Engiyaki kholapha ukuthi ye liyazisho sibili indaba zeZimbabwe. Kodwa iqiniso elikhona ukuthi iZimbabwe ilo bandlululo oludinga ukuthi nga luyalungiswa, ngoba thina singapha yithi lapha esikhuluma isiNdebele izigaba zethu zonke sokule 41 years ilizwe lathathwa lokhu ezingalantuthuko. Ngakutshela ukuthi umgwaqo osuka kubulawayo siye enkaya bathi bayalungisa bafaka i-quarry dust umgwaqo ongabe ufula ama 160 kilometers abantu bahamba vele nxa usiya khona le indawo yangkhona ngapha kibo ngapha ababusayo esishonini ababhadala $2 i-100 kilometers. Thina kithi le uyibhadala $10 usiya khona ngenxa yokuthi umgwaqo ufile. Abantu besiNdebele nake sibambaneni sikhangeleni umuntu ongasimela engalabandlululo. Ngoba khathesi silokhu silalela sisizwe enyuzini bakhuluma lokhu lalokhu kuze kuthiwa kuhlangene kukhuluma ngeGoogleround. Izinduna zangkhona lazo zinamathelela ukuthi zidle, akula nto ezasisiza. Ngoba thina sikhuluma so mina ngikhule ngiyintandane, ubaba wafa ngaso leso isikhathi. Bona bakhuluma kababazi abantu abathola nzima, bona bavele zinduna ziyadla.
Sanibonani basakazi bethu abahle abasinikeza indaba zeqiniso. Mina ngumdawini ngiphuma ngasefela busi ngithi hayi, indaba yezani PF le sikhathele ngayo. Awubheke manje balwisa upresident wethu uChamisa bathi waya eZambia ukuyobonana nalaba mabe khuluma bathi bangathi bayamjabulela uChamisa, sekungathi licala futhi. Bafuna abantu laba baphile njani kahle, kanti laba abantu bema-opposition bona abantu bezani. Abayeke le nto abayenzayo mani, abantu ababusayo laba babusa ngemahloka. Hayi, sithi phansi ngayizani into eyenzayo le ayilungile leyi. Babayeke abantu bayenze ukuthanda kwabo, bayenze okusemthethweni lokho okuvunyelwe ngama-human rights. Ngoba nangu kathesi ma ungathi uyakhuphula ivoyisi yakho uveluze bathi umuntu akasabonakali, bamthethe unyamaleni. Ikanti-ke ayisiyinto elungile leyo, kumele umuntu akhulume into esenhliziyweni yakhe.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 0204650318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. IReuters ibika ukuba abahlamuki beBoko Haram bahlasele inkamba yamabutho kwelenishe isolo babulala amasotsha alitshumi lasithupha. Umsakazo weVoice of America uthi kulowesilisa obehlomile odubule wabulala amapolisa amathathu kanye lomantshingelane kwele Tanzania. Singene kudaba lweMelika. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuthi inengi kalivumelani lendlela uMongameli Joe Biden aphethe ngayo umsebenzi. Uphenyo lolu lwenziwe ngamankampani atshiyeneyo agoqela i-NBC News, CBS News, iSuffolk University kanye leMorning Consult. Ekuqaleni kwalinyanga abantu abayisilinganiso sokungamachumi amahlanu lanye ekhulwini 51% bebesithi uBiden uphethe kuhle kakhulu umsebenzi. Kodwa isilinganiso lesi sesehle ngemiklomelo emine saya ku-47%. Inengi lisola indlela uBiden aphethe ngayo udaba lokukhitshwa kwamabutho eMelika kwele Afghanistan kanye lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
In the south, ama states lawo aye supporta umongameli ophumileyo uTrump, abantu bangkhona bebeyala ukuhlatshwa ama vaccines. So khona lokho hiko sokuyenza ukuthi ama numbers e-COVID ayehle phansi drastically.
Udaba lweAfghanistan ke.
Singakhangela indaba yeAfghanistan. IAfghanistan ithwa yona is the graveyard of empires. So mina mbona umongameli welizwe bonile ukuthi hayi 20 years sesifika ku 21 years la iUnited States. Bona ama calculations abo bebone ngathi asebe fike the numbers yamasocha ngoba babe trained 300,000 Afghani soldiers ukuthi babe hi national army. But siyabona ukuthi ilizwe linjenge Afghanistan is ruled by tribal warlords and tribes. So for hundreds and thousands of years, ilizwe langkhona has been a graveyard of empires. O Genghis Khan, the British, the Russians, wona labo bonke bayihluleka to put a one Afghanistan ngendaba zona lezi as a tribal affiliation.
Njengoba abanengi besithi uluphethe kubi udaba lweCOVID kanye lolwe Afghanistan, singabona lokho kumphazamisa yini kukhetho oluzayo kanye lebandla lakhe lamademocrats?
I-outcry le siyibonayo lokuyehla kwama-numbers, ama-polling numbers kamongameli welizwe. I think it's a deep overtasting ngoba we are in the mid cycle yama polling numbers and we saw ukuthi the infrastructure bill has passed both ilokuzeni i-Senate and the House. So kathesi sekumele bayenza outer ama reconciliation budgets njani njani ukuthi bapase leyo infrastructure deal. Ngiyabona mina ukuthi infrastructure deal ingapasa, hayi lokho ka-Afghanistan lama polling numbers le-COVID siyake sekukhohlwe ngoba kuyabe sekutshiwo ukuthi jobs and more jobs will be created. So i-economy I think is the number one factor.
Umnumzana Tim Muringai uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Uhulumende uthi izikolo zizaqala ukuvulwa ngomvulo ozayo lanxa nje eqhelise isikhathi sokuvalwa kwelizwe. Abantwana abaleminyaka esukela kweyi-14 kusiya kweyi-17 sebevunyelwa ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Kubhubhe abantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 nge-coronavirus izolo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.